ababonisa ngeze science lezo twayisiso bekhuluma ngento ethiwa ukuguquka kwezomkhathi okuthiwa iclimate change. Yizo izinto lezi sizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi ma kusenzakala kuba leziqhotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqhotho kube le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line lithiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi i-climate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu ku-outer space elangeni. Usibhobokile kumbe isivuthukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esiyithunqiselayo esiyithunqisayo ngama-industry ethu lezimoda. So yikho okutsho i-United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi i-climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okokutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqhotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So ke into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazijwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa i-adaptation, baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ke ngiyayitheke emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu njengendlela esilima ngayo. Abantu bese sikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha, sibhubhuda umhlabathi, sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesitheneka kubuyelwe ku-state sendalo kungabi le-industrialization. So sikhangela ukuthi abantu sizaqhubeka sifundisana labo, senze imikhankaso, sisebenza lengatsha zikahulumende, lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo, lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.